Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlolanja 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje. Luqhubekela phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokunqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathi ntambo lazo zonke iziphathamandla sizohlatshwa leli jekiseni.
Kodwa kulabanye abathi kabaluzwisisi uhlelo lolu.
Akunamuntu ongaphongi ukuhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo.
Induna yomdabuko uFelix Ndlahla yamangwendiweni uyakusola kakhulu ukuhlatshwa kwabantu kweZimbabwe.
Asicabangeni kahle into le ipasiwe yini.
Namhla nosuku lokuzalwa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Kwezamasiko sixoxa ngokulotsholwa kwabantu kusetshenziswa inkundla zokuxhumana.
Khona ayisikho obekukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso kuzamela sisebenze ngesilamo.
Sizalethulela izabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abanye abantu bayathandabuza ukusebenza kwejekiseni yeSinopharm yokunqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 iyanikwa elizwe leZimbabwe ngeleChina. Loba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe besithi luhle kakhulu uhlelo lokuhlaba uzulu. Intsikelelo yezindaba yeStudio 7 uMavis Khama usethulela lolu daba.
Umnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni yeSinopharm izolo eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa uRetired Deputy Commissioner Moses Griffiths Mpofu.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated. So should you, my dear Zimbabweans. If we are to...
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathi ntambo lazo zonke iziphathamandla sizohlatshwa lezi jekiseni. Nani lonke kumele lenze okufanayo nxa kuyikuthi sizimisele ukuzilondoloza thina izimuli zethu nesizwe sonke. Impilo zethu zibuyele esimeni sakuqala. Kumele sihlatshwe lezi jekiseni. Lilungile leli jekiseni njalo kuyindlela esebenzayo kwezokulwisana le-COVID-19 kungekho ezikhali esizisebenzisayo ukulwisana naleli gciwane.
The vaccine is safe and an effective antidote against COVID-19.
Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uhlatshwe ijekiseni yeSinopharm ngeviki ephelileyo lapho akhuthaze abantu ukuba benze njengaye. Ziningi iziphathamandla zikahulumende ezikhuthaza uzulu ukuba ahlatshwe ijekiseni le elokhu ingakethulwa ngokusemthethweni yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization. Kodwa abantu abaningi bathi kabasoze bahlatshwe ijekiseni le ngoba babona engani kayihluzwanga ngemfanelo. Omunye wabesaba ijekiseni yeSinopharm ngumnumzana Joseph Piri.
Iqiniso likhona, siyabe sifuna ukuthi sibone ibhokisi elele vaccine livulwa, ivaccine ithelwa kustreen sikhangele uPresident ahlatshwe, abe nguye ohlatshwayo kuqala ukwenzela ukuthi ilizwe libone ukuthi le vaccine isafe. Ukuthi iyasebenza sizabona after amalanga amalutshwana nje, singabona kungela ama-side effects kuyena lo ohlatshwe kuqala, abantu bazakholwa ukuthi liyasebenza.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu laye uthi uyayesaba ijekiseni le.
Okusuka kuphambanisa abantu ukuthi abantu ba-confused ukuthi yini iqiniso, ngoba into le mayibuya kathesi abantu wana bakafundiswa lutho nge-vaccine le.
Uhulumende uthi kuzahlatshwa kuqala abongi, odokotela labanye abasebenza kwezempilakahle. Kukhangelelwe ukuthi kuzathengwa amajekiseni awohlobo lweSinopharm azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ngevikezayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya lisehla inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abantu ababili babulewe ngumkhuhlane lo izolo, kwathi abafika phose amajumi ayisithupha 58 batholakale bele coronavirus. Sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1432 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kukhangelwe ukuthi kusukela kusasa elizweni lonke jikelele abanye abongi labodokotela bazahlatshwa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eSinopharm. Loba nje ukhanya engani kulabanye abakhuluma ngohlelo lolu oluphawule ngeviki ephelileyo umseleli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Bathabile masuku uzathulela lolu daba.
Ijekiseni le isinikwe izabelo zonke eZimbabwe kulandela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu kusetshenziswa ijekiseni yeSinopharm. Kodwa abanye abongi bathi kabazi lutho ngohlelo lolu kobulawayo, ngakho ke abasoze behlatshwe ijekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uthi kabakafundiswa lutho nguhulumende ngohlelo lolu langokusetshenziswa kwejekiseni yeSinopharm.
Thina sifuna ukuthi siqalise sifundise sikwazi sithi ukuthi sasini iyimfaniseni injani ukuthi siyithole, so singakafundi khonoko bethi asikwanisi ukuthi siyithole.
Unkosikazi Rebecca Nyoni ohlala kobulawayo ulombono ofanayo.
Thina uhlelo lolu le-vaccine ukuthi kuhanjwa kuhlaba abantu asiluzwisisi ngoba akunamuntu ongaphonga ukuhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo. Vele akwenzi, of course siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo we-corona ikhona, i-virus le ikhona, but ukuthi phonga hamba ihlatshwa wonke umuntu, hayi ayihlatshwe yabelonke obanjiwe, ihlatshelwe esibhedlela obanjiweyo nokuthi kuluhamba kuhlatshwa wonke umuntu. Ngoba lokhu kuyagcina kuya kwesikhathi nxa i-vaccine nayo singene emzimbeni, abanye abantu bayareacta. Omunye umuntu uvele kumiyali ngokuya kwesikhathi yabe selomkhuhlane emzimbeni wakhe.
Kodwa kulabanye abantu asebezwile ngohlelo lolu, omunye wabo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu.
Hayi, sizwile sibili kuthiwa ivaccine ibuyile kobulawayo, abantu bazaqalisa ukuphiwa kusasa. Sethemba ukuthi wona la ama-essential workers azahlatshwa kuzadala ukuthi kube nomahluko okumemetheka kwe-COVID. Siyakwamukela sibili lokho, kodwa-ke mina ngedwa hayi, ivaccine hayi angiyifuni. Ngibona ngani health sibili hayi angiyidingi ivaccine. Angcono kuhlatshwe bona lawo ama-frontline workers amanjengamanesi lamapholisi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sibanda uthi kulicebo elihle ukuhlatshwa ijekiseni le.
Ukuhlatshwa sikulindele sibili okokuthi ngabe abantu bayafundiswa, wonke umuntu ahlabe kawani. Ngibona kungcono abantu bonke bahle bahlabe bazivikele. Izinto ezinje zingcono nxa abantu besenza kawani, lokuzivikela kwangkhona kuba lula ekuthini umkhuhlane lo ulokhu uqhubeka umemetheka.
Udokotela Rogers Magiko uthi ukuhlatshwa amajekiseni kuqakathekile ngoba kuyancedisa amasosha omzimba.
I-vaccine iqakatheke ngempela ngenxa yokuthi singakwanisa ukuthi si-vaccinate si-achieve le singathi herd immunity yokuthi phose 80% of population yethu isi-vaccinatiwe, sabeze singlo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, i-burden kumbe ama-effects angikhona. Yebo, mina njenge-health worker okobulawayo lamanye ama-health workers sesilungele sithole i-vaccine. Siyimelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lathi sihlatshwe sibe protected.
Abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, i-35,768 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Kunani leli kulabedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lambili, i-32,000 asebaphepha kumkhuhlane lo elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hindu Induna yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwenziweni uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe esithi iSinopharm kayisiyo jekiseni elungele uZulu. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile VOA Ndebele. UFelix Nhlahlama Ngwenziweni yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni. UFelix Nhlahlama Ngwenziweni yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile VOA Ndebele.
Kungaba ngcono babadube baqhubeke ukuzivikela ngendlela kade bezivikela ngayo i-logic sanitizer izinto zonke kade bengathi ziyabaphilisa ngendlela leyo ngoba ingozi babadube ukuthi nxa i-Jackson Lee ingavunywanga i-World Health kumbe laba abaphezulu uzahlatshwa dube ugule ikubulale wena lakho ibulala inzalo yakho landlani asikhulumi into ephuma nje emoyeni babadube nansi iwhatsapp kwakulemkhuhlane emuva ohulumende eAmerica ngapi ngapi bagijima bathatha umkhuhlane iJackson yakhona leyi uthi bavimba umkhuhlane lo bengacungululanga kahle kathi phambilini sokulimaza abantu yikho kuyamakhosikazi babebeletha abantwana abagulayo abantwana balokhu lalokhu lokhu lalokhu yikho ke angethusile umuntu babadube angethusile umuntu hayi ngitsholo nje ukuthi asicabangeni kahle into le ipasiwe yini dube unjalo baba ungavuma ukuthi mina ngikuhlabe ngeJackson kade ngipheka ekitchen lami
kunzima so nxa kuyo phambili sibili kwabantu okwamanje kumele bazivikele njani njalo bazivikela njani kumkhuhlane
mele bagqoke amamask mele bengabuthani ngemhlambi emkhulu bangahambi hambi kakhulu bageze izandla basebenzisa sanitizer khona lokhu ngoba phela babadube ivaccine ingakathuthi amadokotela wonke kade bekhuluma lokhu lakho engilandle lokho bekhuluma lokhu kuyafana ukuthi hayi nxa ivaccine ingekho lami dokotela nyakukhangela nje usuhamba ngendlela leyo yiko ke yiyo into lami engiyiletha ebantwini kumahlaba ezulu wonke ukuthi qhubekani ngento leyi sisilile isikhathi lesi asiqhubekeni kahle siqhubekeni kahle nxa o-World Health obani bani beyivuma i-vaccine singene kule vaccine evunywe umhlaba jikilili hatshi ethuthe ebusuku.
Yeah, so ke nxa sikhangela kudala sibile abantu babevimba njani umkhuhlane onje siyakhumbula ukuthi kwangena iflezi abantu bazama lokhu lalokhu kodwa bagcina kungazane abaningi bafa kumbe ngithi babhubha so ke kathesi abantu vele yiphi imithi abangani bayisebenzisa
imithi leyo siyathemba abaziyo esintwini khonaphana imithi nxa utshayo isifuba nxa uvimbene nxa unjalo uyisimo lesi ngoba umkhuhlane lo uthinta amaphapho lokuphefumula kwakho lokuqina komzimba wakho yikho ke nyabe sithi hayi baqonde khona phana hatshi ukuthi kuzavimba iCovid hayi yikufaka iplaster nje kuphela yikufaka iplaster nje kuphela babadube ngizama ukuvikela ukuthi abantu bathi umdladla uthe hayi okwesintu kuyasebenza singalalela okwesikhiwa hayi angisho konoko ngoba ngitsho ukuthi iCovid leyi babadube ifikile emhlabeni asikwazi ukuthi ifike njani emhlabeni kodwa esikwaziyo siyakwazi ukuthi kulamazwe amakhulu abathone behlomile izimpi nxa ukhangela oChina oAmerica oRussia obani bani balakho ukupheka izinto lezi ezintsha izinto lezi ezazingekho ngensuku zabokhokho bethu uphekile into ethi uzayiphosela kulo amzondayo noma ngibani yiko ngiyibamba ngendlela leyo ukuthi angithi ukuthi khangelani emuva ngoba yayingekho lapha into ephekiweyo asikwazi ukuthi mbali uphekile wayiletha njani into entsha yiko ke nxa ngisithi okwesintu yikubambelela nje kancane kodwa silandela lokho okuphuma kuma World Health ukuthi i common sense.
Ufele sindlela amangwendweni induna lomdabuko. Besuka la ekuhlelo zibaba today asixoxeni esiletulela enkundleni yokuxhumana e Facebook kukhasele VOA Ndebele. Abanye abantu enkundleni yokuxhumana e Twitter bakuthothoza ukwethule umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko othi omama abendileyo balakho ukuya emachansini labanye abantu. Wethule lokho ezama ukuvikela umnumzana Themba Mohati, umsekeli kamongameli ovezwe yiZim Live ukuba uthandana nabesifazana ababili abendileyo. Abalandela uMangwana enkundleni le bathi kumele uMohati ajiye umsebenzi ngoba kukhanya ngani uchaphaze iofisi yakhe ngokuthandana nabesifazana abatshatileyo. Kasenelisanga ukukhuluma loMangwana kanye loMohati abakade bengaphenduli umakhalekhukhwini babo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokula abantu abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 100,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Emhlabeni onke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Zifiso Masiye, sikhuluma ngamalobolo. Baba Masiye, kunjani?
Yebo Baba Dube.
Siyabona ukuthi abantu kulezi nsuku balobola khonapha ke kubo Zoom lezinto ezijeneyo. Akusitshele ukuthi sizakuthokozana ukuthi ukwenze khonokho. Kuyabe kuhamba njani khonapho nxa kuzoom? Umkhwenyana uyabengaphi, lo mntwana uyabengaphi, njalo wabebiza mbani?
Khona ayisikho obekukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso, kuzamela sisebenze ngesilako. Ukuze ngesidingo sokulobolisa ngezumu. Sebeqede phose umnyaka abantwana besibikela ngapha langapha ukuthi bazama kwakha umuzi. Bezama ukuqhuba isintu basihlonipha abazange bendisane bazendise abazange bakhethe umasihlalisane akona abonanani intombazana ukuthi lapha ekhaya ujaha uvalelwe lubhubhane le eGoli udadewethu onguye okumele ayiphenze ayihlokoze imbiza yomtshato walaba ababili laye uvalelwe le Leeds England abakibo kajaha labo bachitha-chithakeni abanye bale Mondoro abanye baseHarare abanye labo baphetshela ngakho ukuthi sibonane ubuso ngobuso njengomkhuba kunzima kakhulu njengemuli ezimbili ezifisa ukuphendla kumbe kuphendlela abantwana omuzi wabo kulapho-ke okungena khona izulu.
Pho-ke bekusebenzeka yini?
Sizamile ukulondoloza ngayo izulu wonke esingakulondoloza ukugcina the fundamental integrity yesiko lokulobola ngancane kodwa ngancane sisebenza ngesilapho njengoba njilo incingo labomabona kude ama cellphone, WhatsApp, laptops ukuqhubekisa impilo zabantwana phambili. Njengomkhuba ngikhethe uSodomu okhaliphileyo eyimthembileyo omaziyo umntwana omkhulisileyo ebanganeni bami ukuthi akhokhele umsebenzi ubexhaswe ngumfowethu oligqwetha bencediswa ngunina omncane wentombi. Ngakho ngekhaya bekuyengathi yiZoom station number one. Unina omncane loyise omncane abayibo abazi kahle kahle ngalaba ababili abathandanayo bebeyibo abaqoqi abakhulu engathi ngama-coordinators e-Zoom meeting lawo wonke umsebenzi nje okuhlanganiswa kwalaba ababili bona ke bebese-Witbank eMpumalanga eGoli ebengathi yiZoom station number two. Uyingcwethi-ke uyise omncane entweni ze-information technology labo-Zoom labo kube lula kuye ukuba ngu-Zoom host lokusihlanganisa sonke. Umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labakhwenyana nge-WhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona. Ubabakazi ube kuzoom engathi iZoom Station 3 eLeeds England. Udadewabo omdala laye ube kuzoom Station number 4 eMonde eGoli. Abakhwenyana ube kuzoom Station number 5 eRustenburg. Njalo njalo. Kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke.
Hayi namhlanje isikhathi sasavumi saqhubeka silo mnumzana Zifiso Masiye yena olobolise kuZoom. Ilalele udaba lolu ngokugceleyo. Sinasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Zihlobo zenkosi. Namhlanje sizayikhangela njalo indaba kaDavida kuSamza amaHubo 121 verse ka-163. Sikhulumile ngesikhathi esedluleyo ukubana abantu babesiya ezintabeni besiyadinga ukusizwa entweni ezishiyeneyo. Kodwa uDavida njengoba inkosi kule bala lapho elithi usizo masesithi usizo utshoni kanti usizo vele kuyini? Usizo luncedo okutsho ukuthi nxa ususenkingeni usekunzimeni sengitsho lo muntu ozama ukuphakamisa engaba lisaka nxa limehlula ucela omunye olamandla adlula awakhe kwanamsize. UDavida uthi usizo lwami ngiyinkosi ngingudavida ngilamandla wonke entweni zami zonke nje lasembusweni wami lasemulini yami lalapha engihlezi khona ebukhosini bami usizo lwezinto ezingangeza ngibe ngumuntu ongcono ngibe yinkosi engcono ngibe ngumbusi ongcono luyakuvela uJehova umdali wezulu nomhlaba. Kangifuni mina Davida ubona usizo lwami luvele kukhomanda wamabutho luvele kuminister of finance luvele kukhansila wami luvele emoteni kumbe ingabe yini engilakho usizo lwami kaluvele kulo omkhulu owedlula zonke lezi zinto ezibalisayo ngobana ukuze lezo zinto zibe khona zavunyelwa nguye. UDavida uyakubona ubana yena uba mncinyane kakhulu uDavida uyazibona azikhangela azifananise lo nkulunkulu abona ukuthi kayiso lutho ebusweni kankulunkulu ngobana unkulunkulu lo nguye owenza izulu lomhlaba lakho konke okukhona phakathi ezulwini lelo nasemhlabeni phansi ingabe yini angaze ayithola ezenziwayo alime enzeni ahlale phakathi kobunganyanganya ahlale phakathi kobucwazicwazi agqoke ziwubende ngake sikhohlweni ngezinto esithi ziyasisiza. Bakhona abantu abathemba ukubana imali yabo iyabasiza. Yebo imali inhle uba la ngoba niyakuncedisa ekuphileni. Siphakathi kwezikhathi ezinzima zomkhuhlane lo osithayileyo sizwa amavaccine abuya ethutsha ngapha langapha yokubana sisizakale kulolu ubhubhane esilalo. Kuhle ukuba le vaccine, kuhle ukuba lo muthi wokunatha, kuhle ukufutha, kuhle ukubana sihlambe izandla, kuhle ukubana sigqoke ama-mask, kuhle ukubana siqhelelane kulo umkhuhlane, kuhle ukubana siye emadokoteleni basifake emtshineni nxa sisehluleka ukuphefumula. Kodwa konke khona lokhu kungazake kube ngaphezu kwamandla kankulunkulu. Yebo kambe singatshuthi siyahleka nambe sikhangelelana phansi bayedlula abantu emhlabeni belakho konke abakuthembileyo beyizikhulu bayedlula abantu emhlabeni bengabayanga bengelalutho bayedlula abantu emhlabeni bekhangelelwa phansi bayedlula abantu emhlabeni besesatshwa ngobana okusala yikuthi konke khona lokhu okwenzakala yintando kankulunkulu. Usizo lwabantu kumele luvele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyatsho uDavida uthi kakayivuma ukuba unyawo lwakho lutshelele okulondolozayo akayikozela ngenye indlela. UNkulunkulu usiqhakele ngendlela le abafana bathi 24/7 umuntu wenyama uyalala umhlaba kuyaguga kuyaphela kuyedlula. Sengathi singaphakamisa amehlo ethu sikubone konke okusemhlabeni kodwa usale ilizwe elilodwa usizo lwami luyakuvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Usizo lwami luvele kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Asikhule Thixo siza kuwe usizo lwethu lonke enhluphekweni zethu zonke singothile singabanga sifundile singafundanga siyini kasivume ukubana usizo lwethu uvela kuwe umdali wezulu nomhlaba amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gobe namhlanje lukandaba lusuku lokuzalwa kukaMoyi uRobert Mugabe owayengumongameli wakwele Zimbabwe usuku lolu lubizwa ngokuthi Robert Mugabe Mugabe National Youth Day abanye bathi 21st February Movement lutshona usuku lolu ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu ngosuku lolu umnumzana Malaki Nkomo webandla lezana PF uthi usuku lolu luqhakathekile kakhulu
ilanga leli elazakala ngubana yi 21st February Movement lilanga iqhakathekile kakhulu ngokubona kwami liqhakathekile ngendlela ukuthi kulapha esibona khona thina sikhuthaza ukuba khona kwabatsha ngoba elizwe lonke kungumhlaba wonke ungabona ungasafundisi abatsha kumbe ungasananzi abatsha kuyaba loduko kusasa ngoba impilo yakusasa yonke iphethwe ngabantu abatsha ukuba labantu abatsha ngoba ngazomba ngazo libasondeza eduze kwenu wenza ukuthi bafunde ukuthi lizwe liphathwa njani ngoba vele abantu abakhulayo badlula so kuzothi laba abatsha babe sebethatha kona konke ukuqondane lawo engathi ukuqondane lokuqhutshwa kwelizwe ngibona lilanga elihle ngoba lizanza ukuthi abantu abatsha bazibone ukuthi ikusasa labo lonke awadala thina sithembele kubo so ngaleyo ndlela lelila ngifana siyiqhathekise kakhulu
hayi siyabonga baba Nkomo ngamazwi akho izilukandaba siphinde saxoxa njalo lo njabulo moyo usomabhizimusi yena othi yebo usuku lolu luqhakathekile kodwa kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa ake sizwe amazwi kanjabulo
ngibona ngani khona kuqhakathekile ukuthi ontanga yelenganga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ethe ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga kusikhathi lakutshoisi ontanga badinga ukuthi bathuthukise
kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa ake sizwe amazwi kanjabulo
ngibona ngani khona kuqhakathekile ukuthi ontanga yelenganga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ethe ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga kusikhathi lakutshoisi ontanga badinga ukuthi bathuthukise
sikhangela imizamo kahulumende ke njabulo ubona ngani uyasebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha na siyezwa ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha besithi kule Youth Empowerment Bank kanye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe ubona ngani uyasebenza gadalala na
lo onguminista okhangele ontanga sisabeminista sisithi layalo ontanga ukuze azwisise inhlupho zabontanga so singaqalela kulanaleli banga ukuba nomkhokhelo wabantanga like yakhangela siyasiza ukubana nale extra ngontanga okwesibili bese sikhangela zonke inhlelo ukuze zihambe zidinga imali zidinga amabudget singakhangela amabudget siyakhangela nelabontanga ayizinga eliphutshane kakhulu loba yebo bayafaka ama-empower bank bayafaka i-national youth fund bayafaka ama-projects ma-committee asemfitshane ukubana kusiphathise kakhulu ikakhulu ontanga nxabe la maprojekthi abafithe ukuthi bawenze nabesiya ku-empower bank aba abakhona selengenikuyo kuba lesipho lokuthiwa yi-collateral lokukutile ukuthi nathi ngakuthi imali wena sibambisane ontanga kavele bengasebenzi kuwo kambe bengabambisane so ngokunye kwezinto ezikhathazayo yiwo imizamo kahulumende isayinanzelela kodwa isasesifitshana ukuthi sifinyelele izinga lawo ontanga bena elinye Hayi
siyabonga Njabulo ngamazwi akho. Ezilukandaba sithanda ukubonga uNjabulo Moyo kanye lomnumzana Malaki Inkomo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sekudliwe ngumango izilukandaba kwanele kwanamhla. Oliver Lisayo ngeNjabulo igama lami nguMaigobe. Ngithwakaza umuhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathinela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Luqhubekela phambili uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube.